Sika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi izinto zonke ke zicine sezikhwela nezilinganiso ezifanana nalezo okuyabe kukhwele ngazo amafutha. Amafutha ke enza okuningi, hayi kuphela ukukhwezwa kwentengo, aphinde enze ukukhwezwa kwembadalo abantu nxa bekhwela imota kumbe into amabhasi besinda emsebenzini.
Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okuhambisa namhla ekuseni, osomabhizinisi bathi kusobala ukuthi intengo yempahla lokunye izaqhubeka iqonga.
Siyabonga inyathelo ethethwe nguhulumente ukuthi asinikeze amalayisensi okuthi sithethe ngemali. I think sokuzaminimayiza ukushota kwemali okwenzakalayo, ngoba abantu abasezitridini labo babuthi imali yonke and sikwazi lokuthi bayisanga. Ngiyathemba ukuthi lokutshontshelwa kwabantu sokuzabangcono khosisteyenza into eziprofessional.
Uzulu wamukele ngembono ehlukeneyo okwethulwa kwamakhampani atshintsha imali ngokusemthethweni. Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okuhambisa namhla ekuseni, osomabhizinisi bathi kusobala ukuthi intengo yempahla izaqhubeka iqonga, njalo le mbadalo yogada amabhasi lemichova layo ikhuphuka ngesikhathi iningi livele lisehluleka ukuziphilisa. Ngesikhathi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi ilitha yedizili yona isikhuphuke isuka ku-$9.36 yafika ku-$10.32. Yona ke ilitha eyodwa ipetulo ikhwele ngeviki edluleyo isiya ku-$9.12 kodwa kathesi isiku-$10.01. Intengo yamafutha la iyachiyana ngezindawo. E-Victoria Falls ilitha ipetulo ikhuphuke yafika ku-$10.56, ePlumtree laseBeitbridge iku-$10.43, eWange $10.52, njalo koBulawayo isibiza i-$10.39. Ukucubungula ke lolu daba sixoxele umnumzana Bert Nico Bebe ongumqondisi wenhlanganiso ye-Motor Industry Employers Association of Zimbabwe.
Thina njengosomabhizinisi sikubona kuyinto enzima ukuthi amafutha akhwele maviki wonke, ngoba amafutha anakho ukuthi izinto ezithengiswayo kumbe izinto ezenziwayo zincediswa ukuthi kube khona kwamafutha, ikakhulu amafutha enjene dizili. Kubangela ke ukuthi izinto zonke ke zicine sezikhwela ngezilinganiso ezifanana nalezo okuyabe kukhwele ngazo amafutha. Amafutha ke enza okuningi, hayi kuphela ukukhwezwa kwentengo, aphinde enze ukukhwezwa kwembadalo abantu nxa bekhwela imota kumbe into amabhasi besiza emsebenzini. Ufica ukuthi ke bese kusenza ukuthi izisebenzi bese zi-citizens asezifuna ukuthi kube nokukhangelisiswa kweholo lazo, kukhangeleleke imali abagada ngazo besiza emsebenzini. Ubonani ukukhwela ke kwamafutha amaviki wonke kuyaphambanisa inhlelo zokusebenza kahle elizweni.
Siyabona ukuthi kwamanye amadolobha njengabo Victoria Falls, eBeitbridge, koBulawayo, ePlumtree, eWange kuqonge kakhulu.
Ukukhwela kwamafutha kubangela ukuthi ke izinto ezithwalwayo zonke zigcine ziqonga ikuthwala kwazo. Ukukhwela kwamafutha kwenza ukuthi ke ekuhambeni kube nzima. Wona amafutha angikhona nxa ebuya eZimbabwe abuya nge-pipeline esuka eMozambique, abesefika afikele eHarare. Nxa esesuka ke eHarare esiye ezindaweni ezithiyeneyo athwalwa izimota ezinkulu ezithwala amafutha. Zona ziyana izimota ezinkulu ezithwala amafutha lazo zibe ndleko zazo ezokuthi zithwale lawo mafutha ke ziwasa ezindaweni ezithiyeneyo. so esingathi ngesilungu i-transportation. So nxa kutransportwa khonaphana utransporta kumbe ngithi umnikazi wemota eyabithwele uyabe efuna laye ingxenye yakhe ukuthi uthwale amafutha esuka ehalale ewabuya nawo ke koBulawayo kumbe se-Victoria Falls. So yikho okubangela ukuthi ufice ukuthi intengo yamafutha kayilingani kulabo abawathenga eHarare labo abawathenga koBulawayo kumbe eVictoria Falls, kubangelwa yikuthwalwa kwawo esesiyafika kulezo ndawo.
Lo ngumnumzana Petnico Pepe, umqondisi wenhlanganiso yeMotor Industry Employers Association of Zimbabwe, sixoxela ekoBulawayo. Uzulu wamukele ngembono ehlukeneyo okwethulwa kwamakampani atshintsha imali ngokusemthethweni ngoba sebephiwe imvumo nguhulumente. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Amakampani lawa atshintsha ngesilinganiso esiphezulu kulesabo siphatheleni, njalo uZulu usegijimela ukutshintsha khona ebona ukuthi akala ngozi yokuqilwa. Namhlanje idola leMelika belithengwa ngechumi lasitshiyagalombili ledola leZimbabwe i-$10.80. Omunye wabathole imvumo yokutshintsha imali ngokusemthethweni ongusomabhizimusi koBulawayo, umnumzana Musa wenkosi Ncube, uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle njalo uZulu selakho ukutshintshelwa imali kungela kuqilwa.
Siyabonga inyathelo ethethwe nguhulumende ukuthi asinikeze ama-license ukuthi siyithethe ngemali. I think sokuzaminimayiza ukushota kwemali okwenzakalayo ngoba abantu abasezitridini nawe bababuthi imali yonke and asikwazi lokuthi bayisanga. Ngiyathemba ukuthi lokutshontshelwa kwabantu sokuzabangcono cause sesiyayenza into eziprofessional.
Unkosikazi Siphiwe Dambisa useke watshintsha imali kuBeirut Change uthi ubona kungela buqilo obukhona kodwa ethi ulovalo ngokubhala ibizo ethi mhlawumbe bengalandelwa bekuzwa ukuthi imali bayithathaphi.
Uhlupho engilubonayo siphuma ukuba lovalo nje ukuthi paperwork lesifila sengazumbe sizalandelelwa sesibuza ukuthi kanti vele thina foreign currency ithatha ngaphi. Kukanti emgwaqweni ukuzitshintshela kube yimfihlo yakho uthi wena uhambile washintsha.
Oyisakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sindisiwe Bhangu uqathanise amaBeirut Change akudala lakhathesi ethi kungaba kuhle nxa engasebenza njengakudala.
AmaBeirut Change alungile sibili. Nxa engasebenza njengalokho kwakusenzakala kudala ukuthi wawusithi nxa ufuna ukuthi uyentshintsha imali wawumele ube lesizathu sokuthi uyantshintshana.
Laloba kulabanye abakhanye bethakazelela amaBeirut Change, umnumzana David Dlodlo othengisa imali ezitaladeni uthandabuze lokhu ethi kabasoke bame ukutshintsha imali labo ngoba kuyindlela abaphila ngayo njengoba imisebenzi ingekho.
Thina asiphumi vele esitridini kule kwesithola khona impilo thi ngoba kuthi amsebenzi so indlela esisebenza ngayo thina yokuthi sibesitshintshela abantu imali.
Omunye osole lokhu ngumnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association ethi yena kaboni mehluko ozadalwa ngamaBeirut Change. Abantu bazabe belokhu bethwala nzima ukuthenga imali yangaphandle.
Ngicabanga ukuthi mina indaba yamaBeirut Change la sephiwe imvumo ukuthi asebenze ayisoze idala umahluko ongakanani ngoba abantu awasoze benelise njengabantu abazisebenzayo ukuthi bathole ama-US dollar ama-rand bayithenga izinto phandle.
Ingxenye kaZulu ikhanya ilokuthandabuza ukusebenza kwamaBeirut Change bethi ababoni mahluko ozadalwa yilaba ngoba uZulu elokhu ethwala nzima ukuthenga imali yaphandle ikakhulu labo abazisebenzayo. Kuthi abanye babone ulinyathelo elihle bethi akusela kutshontshelwa imali okuzaba khona njalo bafisa ukuba asebenze njengakudala. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Odokotela baseZimbabwe bathi umama wezomnotho olokhu uqhubeka wonakala usuphazamisa umsebenzi wabo ikakhulu kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe egwaqela idola leMelika. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association Zima udokotela Francis Chawora utshele umhlangano wabodokotela kuyona le impela viki eHarare ukuthi lesi simo sesifike esibangeni sokuthi abasenelisi ukuqhubekela phambili bezinakekela bebiza inhlawulo yanyakenye. Lokhu kufakazwa ngudokotela Joel Tapi.
Imali sizuzayo ekusebenzeni la aseneli ukuthi senelise ukwenza umsebenzi wenu.
Abezima bathi inkinga ukuthi imali okumele bayihlawulise izigulane yabethwa emthethweni ngedola leMelika, kwathi ngokumiswa kokusetshenziswa kwalo kwadala inkinga. Odokotela bakhuthaza ukuba amalunga awezima bengahlawuliswa inhlawulo ukuba ngamalunga. Udokotela Thapi ugcizelela kulokho.
Nxa sibalutshwane ukukhala kwethu akuzwakali. Ye isifiso sami ukuthi ngamadokotela wonke enyeza sibe part of izima. Umbono wezima umuhle kakhulu. Kuhle ukuthi angabanye bethu bayakubona kunokusiza sihlanganiswe ndawonye ukwenza ukuthi isibe lama ideas, faka ama ideas ndawonye sibone ukuthi singazinceda njani njengamadokotela, not only ukuzinceda thina nokunceda ination at large.
Amalunga awezima abesedlula kancane amakhulu amathathu 343 ngomnyaka 2017, leli nani laqonga laya kumakhulu edlula kancane kwayisikhombisa 711 ngomnyaka wedlulileyo ka 2018, lehla laba makhulu amahlanu 505 lonyaka. Okulenani elincane sikhangela inani labodokotela bonke ababhalisiweyo elizweni. Ophethe isikhwama sezima udokotela Mkhungunukwa uthi ukuguqulwa kwemali esetshenziswayo kubangele ubunzima obukhulu kumisebenzi yabo, ikakhulu ukuhlelwa kwezimali zabo. Amabhizimusi asemsebenzini wezempilakahle lawo angene kulumbuthano. UZanel Ncube usebenzela iPopulation Services Zimbabwe.
We are looking for our partners. Our bluster is from Ushanga and Labo, Skansu 7 Labo Wonke.
Population Services Zimbabwe, Ilamagilini, Guyo Yonke, Inda Wele Zimbabwe, Ibe Isisiba Lama Outreach Team, Abantu, Aba Enda Weni, Ezinga Figueo Galula, Lucelo Lama Star Blue Clinics, Benigeza Ulazi, Mugusela Imurigunga Lambatalo, Abama Pizimusi, Akotela Alunisa, Imiti, Lama Laboratory, Angenela Gulum Changano, Umunzana Lope Mula Tube, Umela Itach Lab.
Silama products ethu la amakhulu ayazakalayo odokotela labo abawaziyo sesikhumbuzana nje ukuthi uyabona kule product ethile, kule product ethile, kule product ethile.
Abezima bathi bayazama ukuba ngumlamlankunzi phakathi kukahulumende labodokotela bezibhedlela ngesikhathi odokotela laba bekhalala umsebenzi okuyinto eyabajumayo. Bethi lokhu kwagcina uhulumende sebona ngani bona bayinhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi, kukanti ngakwelinye icele odokotela bezibhedlela bebona angani bama ucele likahulumende. Umphathintambo obona ngezokwelatshwa udokotela uPhathaya Moyo utshele umhlangano wezima ukuthi uhulumende selungisa umthetho ozalawula ukusebenzelana kwabo njengabodokotela lamankampani aphathisa kwindleko zezigulane ama-medical aid. Amalunga ezima akhoqela ama-physicians, ingcwethi zokwelapha abantwana ama-pediatricians, ama-obstetricians, ama-gynecologists, ama-anesthetists lama-surgeons. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa ufikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Ukukhetho lwakuqala lokho eleZimbabwe lathola uzibuse owayengumongameli Robert Mugabe engekho. Kwathi kusenzakala abantu bathaba becabanga ukuthi sokuzaba lenguquko elizweni. Kodwa abacubungula izombusazwe kanye labenhlanganiso ezibona ngamalungelo oluntu abanjenge-Amnesty International bathi kukhanya lonyaka kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa, ukuthunjwa, ukubotshwa kanye lokutshaywa kwabantu ngabezomvikela. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Collins Ncube.
Ngibona engani uPresident Mnangagwa uthe eqala umsebenzi engani ufuna ukwenza into ezehlukeneyo kulo former president uMugabe. But siyayinanzelela ukuthi akula consistency kuyaqala lokhu kwekele, kuqale lokhana kwekele.
Abe Amnesty International labo bakhala ngokuthi umnyaka lo kube lokuhlukunyezwa kakhulu kwabantu.
I think in the history of Zimbabwe, asizake sibone isocial ingene emgwaqweni lithwele umbhobho. So kwalo nyaka kube buhlungu kakhulu and masikhangelwe ukuthi ngoJanuwari kwabotshwa abantu abadlula ku-967.
Ungathi yikho sokubulele na intuthuko yomnotho welizwe?
Kakhulu sokubulele kakhulu ngoba akula muntu onga-investa elizweni lapho kugijima khona ipolisa anytime. Akula muntu onga-investa abangekho shuwa khona ngoba khathesi sikhuluma kunje sokuve-new currency zimdola. Asazi ukuthi ikuyini okunye okuzatshintsha kwezomnotho welizwe ngoba nayo izinto zitshintsha zinjalo. Wonke umuntu uyabe khangele emile. So hhayi ezomnotho welizwe sezi-affecthe kakhulu i-policy inconsistency lokuthawa kwabantu khona lokhu. Akula muntu ongafaka imali yakhe ize ngayinaleyo.
Kodwa abanye phela ngabathi usezamile ukuthi aphathe inkohlakalo ngokubeka ama-commission.
Ye, sikubonile khona lokho and njalo masikhuluma ngezakhi ngesikhathi engena e-ofisini wathi ufuna ukuyitshintsha iguqule. Sabona abantu bebotshwa esithi i-catch and release, bayabotshwa baphume kusasa.
Abanye njalo ngabathi izijeziso zenotho ezabekelwa iZimbabwe ngamazwe angentshonalanga ngokunye kokwengezelela kunhlupho zeZimbabwe.
Kuyangezelela njalo la ihulumende akalamzama ayenzayo ukuthi at least ake respect ama-human rights ngoba sinanzelela ukuthi izibhera ikakhulu ikhuluma ngezinto zona lezi zenzakala kathi seZimbabwe ukuthi abantu bayathunjwa, abantu bayatshaywa.
Umnumzana Collins Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe uxoxa lo Prasetis Jeremiah ekobulawayo kodwa umsekeli kamphathi intambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoti uthi izijeziso zenotho yizo ezibangela inkinga eziseZimbabwe esithi njalo isikhathi sisesesifitshane ukuthi umongameli Mnangagwa engabe esefeze zonke izithembiso azenzayo ngakho-ke abantu kabamnike ithuba. Live Talk namhlanje sikhangela osokwenzakale elizweni phakathi komnyaka lokhe umongameli Mnangagwa ayifungiswe ukuthatha intambo zombuso. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Abenhlanganiso ye-International Community of the Red Cross eZimbabwe bathi kungumsebenzi wabo ukusiza lapho okuthe kwaba lo msindo lodlakela olubangela ukulimala kwabantu bengathathi hlangothi, bengakhethi muntu njalo besebenza bezimele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba abe-Red Cross bebonakala kakhulu ngesikhathi sokuqhamuka kwengxabangxoza ebangelwa ngokunjengokutshengisela obekuqoqwe ngabe-MDC lapho kulimale abantu abambalwa ngemva kokutshaywa ngamapholisa abekade ehlome ngenduku intuthu efitshayo ama-tear gas kanye lebikhafulwa kusetshenziswa imibhobho. Isiphathamandla esebenza sikuhlangothi lokukhulumisana lozulu khona e-Red Cross umnumzana Kim Stambuli uthi lo ngumsebenzi wabo njengenhlanganiso ezinikeleyo ukusiza lapho kulimala abantu kungaba sendaweni lapho kubuthana khona uzulu okubalisa enkundleni lapho udlalelwa khona imidlalo etshiyetshiyeneyo egoqela inguqu emihlanganweni etshiyeneyo ezombusazwe kanye lalapho kulokutshengisela. Wengeza uStambuli ethi kabaqali ukusiza abalimele ngemva kokuba kube lodlakela ngemva kokutshengisela sekulimele abantu njengoba lalapho kudutshulwa abantu mhlaka 1 ngoncwabakazi nyakenye basiza abambalwa ababelimele ngemva kokudutshulwa labalimalela ekutshayweni ngabezomvikela. Umnumzana Jenesani Ntungagwa ocubungula ezombusazwe ikakhulu ngokuphathelane lembali yebandla lezombusazwe le-PF Zapu ufakaza okuhle akubone kusenziwa ngabe Red Cross Society.
Kungabe kuyikuthi njalo babona okwenzakala ngoJanuwari laphana, abantu bachaywa, abanye badutyulwa, kwabanzima ukuthi kungene abantu. Lakho International Committee of Red Cross kaningi ilakho ukuzivikela ngombala womsebenzi. Akumelanga bedutyulwe, akumelanga bechaywe, isizivumelwano esabhalelwana ngamazwe abe phakathi kwawo. Kutsho ukuthi bona mina ukubona kwami bathatha ukuthi lo sokungumsebenzi wamazwe abe ezihlupha ngeZimbabwe. Ngawusese ngumsebenzi wamaZimbabwe nje kuphela.
Unobhala enhlanganisweni yamabandla ezokholo lwesiKristu ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha. Yena uthi kuyiwona msebenzi wabo lowo ukungena lalapho kulwiwa khona ukusiza abalimeleyo.
I-Red Cross ibonakala njengebandla eli-independent ukuthi elikudingayo ukusiza labo abalimeleyo. So siyakubonga lokhu i-Red Cross yakwenza mhlaka 16 siyathemba izoqhubeka njalo yenza lo msebenzi ngoba uma kuzenzakala okunje abantu bechengisela kube lo msindo kuzodinga amabandla abukeka njengane a independent. So umsebenzi obalulekileyo kakhulu ukuthi iRed Cross iyathatha isithunzisayo.
Isakhamuzi semzini weBudiriro eHarare umnumzana Victor Dube laye uncome umsebenzi owenziwa ngabeRed Cross ukusiza uZulu olimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa eJemisela.
Abantu ababusayo sebezakala ukuthi khona nxa kule zinto ezinjalo vele ukwenza ngokuhlukuluza abantu, ngokulimaza abantu. Bebalimaza njalo iRed Cross layo, ngingazi ukuthi basikelwa ngubani umbeni ngamazwe aphandle. Aseyakubona ukuthi akula lapha akungenzwa khona ukutshengisela kungela kulimala kwabantu. Esikwe sabayo ukuthi asikwazi ukuthukuzaba njalo kumanye ama-demonstration kumbeni kuzabahlupha bona ababusayo ukuthi hayi into enje iyasiyangisa sifuna ukuyibona.
Lanxa abe-Red Cross laba bengazange bathanda ukuveza inani labalimala kulokhu kutshengisela, bathi sebasize abambalwa ukubalisa owesifazane olimele kabubi wasiwa esibhedlela ngolwesihlanu olwedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunezizalwane zakwele South Africa ezithi zifuna ukuthi kuxotshwe abantu bokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe kusukela mhlazimbili kumpandula. Abantu laba abakumabandla aphikisayo, ezinye izisebenzi ezidabuka kwele South Africa labangela msebenzi, bathi bazavimba imigwaqo yonke bangene emafekithali lapho abazabe bexotsha abantu bokuza abangela maphepha. Kubikwa ukuthi okwamanje sebehlukuluza abadabuka kwamanye amazwe abatshayela izimota ezinkulu ezithwala impahla isetshenziswa emazweni atshiyeneyo. Uhulumende kaSiri Ramaphosa uthi kazilutho ngokufuna yilaba. Omunye wabo abaqhuba lokho ongafisanga ukuthi siveze igama lakhe uthi sebebikele uhulumende ngabazakwenza ngeviki ezayo. Uthi abakufunayo ukuthi uhulumende alungise okuhlupha abantu abadinga imisebenzi labasebenzayo asebethola iholo eliphansi njengoba abantu bokuza bevuma ukuholiswa imali ephansi ngabaqashi. Ake sizwe ixoxa ngalokhu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngethu September sicabanga ukuthi kumisa yonke into ezoba operator eSouth Africa. Masimisa yonke into ezoba operator eSouth Africa, sizozama ukungena emafemini konke la kukhona khona abantu angaphandle. Kusho ukuthi abantu abangebona abaseSouth Africa abangengene ngaphandle kwemvumo yaseSouth Africa. Khona abantu abangene ngendlela right eSouth Africa, sinabo odoctor esibadinge ngaphandle baseSouth Africa, sibazi ukubaphazamisa. Abafike bangena ngendlela right. Kodwa labo abantu esithola ukuthi bangena kulezi nkampani zaseSouth Africa bezovuma imali eyincane, kanti eSouth Africa zalwa 1912 kukhona i-National Congress. Zasilwa kufelwa abantu, silwela izwe ukuthi sithole inkululeko kulelizwe. ekugcine imali sekungena abantu angaphandle bazovuma ukuthi imali mhlampe o-2500 imali esithi e-South Africa incane 3.5 uma uhola imali encane e-South Africa noma ngathiwa 0.4 kwangaleyo ndlela kusho ukuthela i-South Africa sekumele singafiselwe abantu la lokho ngeke kuze kwenzeleke impela ngeke sesivume lokho.
Lizavimba njani? Labe livimbele emgwaqweni, labe lenzeni?
Emgwaqweni yase-South Africa yonke. Yabona enkulu, sizonqumisa abathathu. Iye. Yabona amathraga alade.
Ngiyabona.
Ama-Hotel Trace. Izovela inqume phakathi nomgwaqo. Mhlampe 10-3, N-12, yabona M-11.
Lo ngomunye wabantu abafuna ukuthi kuxotshwe abokuza abasebenza kwele-South Africa bengalamaphepha aqondileyo. Ucele ukuthi igama lakhe lingavezwa. Ukuze sihlaze udaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso emela abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa.
Sihlala sikhuluma laye uhulumeni kodwa azange sikhulume laye ngendaba ka-2 September ngoba thina sikuzwayo ngama-voice messages kasikwazi ngoba nabakwenza lokhu kodwa selokhu kwaqala indaba leyo kuthiwa izenophobia ngo-2008 sihleli sikhuluma laye uhulumeni sihleli sikhuluma lazo inhlangano ezimele abantu be-South Africa ukuthi lokho kungalungiswa njani ukuthi abantu bengachayani ngoba sakubona ngo-2015 esiphimo laphana eThekwini sikubonile futhi kwenzakala ngendaba zama-truck drivers sike sahlala phansi labo abachayela ama-truck ababuya eZimbabwe lakwamanye amazwe uhlupho esinalo thina njengesikhuluma lohulumeni ukuthi ama-truck drivers kukhanya kibo kuba nzima ukuthi bangene inhlangano ye-union sasikhuluma labo ukuthi ukuze silungise kuhle udaba lwabo ukuthi kumele bangenele inhlangano ye-union manje kukhanya bona bathi bengangeni i-union bayaxotshwa emsebenzini xa sikhuluma le-union efana lesathawu eyomele abachayeli bama-truck labo bakhala ngokuthi kunzima ukubamela ngoba kabekho phakathi kwe-union labo futhi abahamba bechaya abantu asomalunga e-union bazakhela i-association yabo bengama-South African drivers abahamba bengena emafemini.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sixoxelaye ese-Johannesburg. Isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika uDokotela Tererai Trent namhlanje uphiwe inhlonipho enkulu lidolobho lapho ahlala khona eleNew York khonapha eMelika lapho kuphawulwe isithombe sakhe enzikini yalo eRockefeller Center. UTrent ube phakathi kwabesifazane abadumileyo abanye abayizinothi esinjengo-Oprah Winfrey, uNicole Kidman, umdlali wama-Olympics uSheryl Strayed labanye. Ekhuluma lo Mavela Simhlanya uye weStudio 7 uthe ujabule okwamagama ngokuphiwa linhlonipho. Singakehlukani namhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha izimoto okuhambisa namhla ekuseni, iningi lithi kusobala ukuthi intengo yempahla izaqhubeka iqonga. Iningi lamukele ngempono ehlukeneyo kwethulwa kwamakhampani atshintsha imali ngokusemthethweni. Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.